ngiyajabulisa kakhulu ukubana iZimbabwe imenyiwe ukuba khona kule US Africa Summit. So kusho ukuthi lokhu kuyakhombisa ukuthi izijezi sohlala sizwa ngazo ukuthi ezethiswe ilizwe leZimbabwe. Ya kunjalo ngoba nanku liviziwe ilizwe leZimbabwe ukuthi libe khona kulo mhlangano, umhlangano okhangele ukubana uzokhuluma ngendaba ze-trade lobudlelwane lento ezinjalo. So I think izano ukuthi ihlale itshela abantu ukuthi kulezijeziso against ilizwe leZimbabwe ngamanga lawo, ngoba nanku siyabona ukuthi iZimbabwe njengelizwe iliziwe ukuthi ibe khona kulolu hlelo. Esikubonayo ukuthi kulama-targeted kulezijeziso ezikhangelane labantu ama-individuals okuyibona ilizwe le-America elibona bengabantu abacindezelayo izizalwane zeZimbabwe esingathi ama-human rights violations, labantu abasekela i-operation yakhona leyo yibo abantu njengoba sibona amanye amazwe arepresentwa ngupresident wabo elethu, ngoba kulezijeziso ezithagethe yena umongameli uMnangagwa. That's why ethumele uShaba ukuthi kube nguye ozorepresenta ilizwe lakithi.
Yena uShaba uyazisola kakhulu lezi zijeziso, uthi kulusizo ukuthi iMelika inxuse iZimbabwe iyandulela umhlangano ngokujezisa indodana kaMnangagwa labanye. Singabona izijeziso lezi ziphazamisa yini imizamo yeZimbabwe leMelika eyokuthi amazwe omabili la avuselele ubudlelwano bawo?
Izijeziso lezi njengoba iAmerika yasho ihlale isitsho nje zijeziso ezikhangelane lama-individuals, iAmerika ebona beyibona ama-obstacles ekuthini kube le ntuthuko kweleZimbabwe. I think ubudlelwano buzohlala bukhona, ngoba masikhangela enye into iAmerika engibona mina izama uyenza ngale summit, yikuthi bazame ukuyi-encourage engingathi ukukhotha amazwe e-Africa ukuwasondeza eduze kwawo ukwenzela ukuthi angangezeleli ubudlelwano babo leRussia. So siyazi ukuthi kuba kule competition phakathi kweRussia le-US ukuthi amazwe e-Africa achuze icele le-US, ngoba siyazi abantu bakhona bathi bale-history leRussia, ngoba abanye bathi yabanceda during the liberation struggles and balobudlelwano layo. Kodwa i-US ifuna ukuthi ithole isupport kula mazwe, especially manje ngempenzakalayo e-Ukraine leRussia, ukuthi amazwe lase-Africa angasayidelani leRussia kule mpi, instead yakhetha ukusayidelana le-Ukraine layo, i-United States le-NATO.
Ngitsho leChina elayo isigxilise ukuba khona kwayo eAfrika lenhlelo ezenza ibambene lamazwe aseAfrika, okuyinto engaphathi kuhle iMelika. Udaba lweChina leRussia, bona abaholi baseAfrika alubana uBiden ethe waluvusa lolu daba wathi kasifuni kumbe kasikhululekanga kakhulu ngendlela eliphathisana ngayo lamazwe omabili la. Bona abaholi beAfrika ubona bempendula bethi?
I think okwamanje amazwe amaningi e-Afrika, abaholi abaningi be-Afrika bathanda ukusebenzisa udaba lokuthi bona ma-neutral, bona bangabangane to amazwe wonke, abafuni kubandlulula. So ngibona mina besisho kanjalo ukuthi hayi, thina sicela lingasifaki edabeni lokuxabana kwenu lokhu. Thina silithanda lobabili or lobathathu, leRussia leChina. Esikufunayo thina i-development emazweni ethu elikubangayo lina, qhubekani ngalalokhu elilwisana ngakho, thina singakungeni. I think okuqakathekileyo for United States yikuthi makuukuthi ba-maintaina i-neutrality leyo ekuthi hayi, bona abakhethi cala phakathi kwe-US leRussia, therefore akumelanga babonakale bephathisana leRussia wo bencedisana layo kule mpi ezakala e-Ukraine. So ma bezohlala be-neutral, well kungaba njalo, kodwa I think i-US yona ingathanda ukufisa ukuthi izwe labo bekhondema okwenzakala e-Russia, ngoba impi ephomba ukuqalwa nje ngumuntu against umuntu oyinocent engazange ayenze lutho I think sonke nje abantu isintu asisivumeli ukuthi siphombe ukuthula sithi ha kuright mhlasele noma engakwenzanga lutho. I think ilizwe umhlaba wonke jikelele kumele ukondeme izinto ezifana lalezi esizibona e-Ukraine eziqalwe i-Russia lapho okungazange kube khona le anything yenziwe i-Ukraine osingathi thina yiyo eyenza i-Russia yathatha inyathelo lokuthi iqale impi la.